Igciwane le-coronavirus lokhe kuyinto engingathi mina kumele siyiqaphelele kakhulu ngoba especially ama-variant la amasha aphumayo afana labo-Delta. Siyabona khona manje sekule need yokuthi abantu abavaccinethwe bathole ama-booster shots ngoba igciwane leli lokhe liqhubekela phambili. Umzamo ukhona kakhulu from uhulumende uku-encourage abantu ukuthi bavaccinate ukwenzela ukuthi sifike kulokhu abathi herd immunity, okutsho ukuthi if i-80% ye-population ye-America inga-vaccinate, then igciwane leli lizoba weak lihluleke ukuspreada, yikho lapho ukuthi sizolinqoba khona. Besides that, I think ama-anti-vaxxers laba abantu abangakholelwa ukuvaccinate yibona abenza ukuthi igciwane leli liqhubeke lokhe lispreada. And sibona ukuthi even though i-transmission abantu abaripotwayo ukuthi bale-COVID positive sibone sehla kakhulu lema hospitalization esehla lezibhedlela lokufa kwabantu, kodwa akwenelanga lokhu ngoba igciwane leli lokhe likhona liqhubekela phambili. And the only way singalistopa ngayo yikuthi sonke sibe vaccinated, sikwazi ukuba the herd immunity.
Abantu belokhu begqoka amamaski lokuqhelelana yini endaweni ezihlangana abanengi.
Amamaski alokhe eyinto engibona ukuthi sizomele siqhubeke siyenza ngoba silabantu abaningi abangekavaccinethwanga. So everywhere lapho kuhlangana khona abantu beyigroup, I think kubalulekile ukuthi abantu bavaccinate. Kodwa siyabona ukuthi into ziyavuleka ngoba uma ukhangela kuma-stadium awe-football le-basketball, abantu abaningi sebevunyelwe ukungena lapho bengagqokanga amamaski. La kwezinye indawo lapho especially ngapha e-Virginia akula mandate ukuthi ugqoke imaski nje, abantu bayazigqokela amamaski ngoba befuna ukuprotect. But kwezinye indawo uyathola ukuthi izitolo zakhona bakutshela ukuthi sifuna imaski la. But e-Virginia ngokubona kwami nokuya endaweni eziningi ngibona abantu bengagqokanga amamaski. So ngezinye indlela kusho ukuthi sebele themba lokuthi igciwane leli selisehla. But I think kubalulekile ukuthi omunye nomunye azinakelele, ma especially ma ungavaccinatwanga, ma uphakathi kwegroup yabantu gqoka imaski ukwenzela ukuthi ulimite i-transmission. So abantu I think kumele ba-encourage ukuthi amamaski bagqoke whenever possible.